Izakhamizi zakoBulawayo zithi sezihlalele evalweni kulandela ukuqhamuka kwesihudo elokitshini lePhumula North. Isakhamuzi sePhumula North unkosikazi Flora Ncube uthi ubehlaselwe isihudo uyelatshwe ekilinika yePhumula.
Hayi, bembanjwe isihudo, manje sengisilile bengihanjwe ngalatshwa ekilinika yePhumula.
Isikhulumi sikamunicipali wakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalesi sihudo.
Umkhuhlane osihudo siqala ukuzwa lapha koBulawayo ePhumula mhlaka 11 July 2022, lapho sabona khona njengecouncil abantu abangu 20 bafika eclinic. Sithe sibuzisisa watholakala ukuthi 132 households obe imizi engu 132 babesithi bake babalayo idaria, but bebese bepholile bengahambanga kuyathola uncedo ekliniki. Mhlaka 12 July 2022 sithole ama-cases angu 44 esiwalaphileyo emakliniki. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11 abeleminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43 sahambisa ngkhaya. Bonabo abangu 43 wasusipa nomntwana oyedwa oleminyaka emibili ohambe esibhedlela empilo.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba abilise amanzi engakawanathi.
Izakhamizi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo uma singezwa kuhle.
uBulawayo sevame ukuhlaselwa isihudo osekuchiye iningi lezakhamizi zikhathazekile. Amalokitshi abalisa iLuveve leChabalala lamanye sekuke kwaba labantu abahlaselwa isihudo, abanye balahlekelwa ngumphefumulo kulandela ukunatha amanzi angahlanzekanga. Kusenjalo kungakhathalekile lokuqhamuka kwesihudo, ikhansili iqale lamuhla ukwabela uZulu amanzi ukuze awathole ngemva kwensuku ezimbili. Lokhu bathi kubangelwe ukudubuka kwempompi ethwala amanzi adonswa edamu lencema elisesigodini. Amanzi azavalelwa izakhamizi kusukela lamuhla kuze kuyefika umhlaka 21 kuyona le inyanga. Isikhulumi sikamunicipali wakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodubo lwamanzi.
Idolobho lakoBulawayo lizavala amanzi kumasabhabhu athile kulezi nsuku ezibuyayo ngenxa yembangelwa ezimbili. Okwakuqala, sibe le pompi edubukileyo esingathi i-raw water mains ethatha amanzi iwasusa from ncema esigodini iwaletha e-Criterion Burnside lapha esihlamba khona kumbe esigezisa khona kumbe esitreat-a khona amanzi njenge-council. Lokhu kusho ukuthi akusela manzi angenayo kuma-reservoirs ngenxa yokuthi siyalungisa le mpompi edubukileyo. Indawo ezaba affected ngabantu abathola amanzi avela e-Criterion Water Reservoir, labanatha amanzi avela ku-6J, abanye ku-Rifle Range, Magwegwe and Hillside Reservoirs. Impompi zamanzi kumbe i-water shedding lesiqalayo iqala mhlaka 15 July 2022 kuze kuyefika mhlaka 21 July 2022. Esithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi i-team ye-council isiqalile ukusebenza ukulungisa le mpompi edubukileyo. Bese siba futhi nolunye uhlelo olwesibili oluza-affecta amanye ama-suburbs ngenxa yokuthi silungisa amagetsi ayincema lapha esithola khona amanzi wethu. Uma sikhangela i-program yethu ekuthiwa yiBulawayo Water and Sewerage Services Improvement Program, i-BSWIP, eyiyo i-program eyasipha imali yokulungisa i-infrastructure yamanzi lesuwa. Ukulungisiswa kwamagetsi lapha esiphampa khona amanzi kwakunguyinye lohlelo oluphakathi khonapho. So I project le isifika emaphethelweni sebefanele ukuthi bevale ngathi istation samagetsi uthi beyenelise ugqedisa umsebenzi lokuthi befake amagetsi upgrade way.
Isakhamuzi sakobulawayo esihlala eluveve umnumzana Melusi Moyo uthi okudanisayo ukuthi ukhansili akazidubi ngokubathumela isaziso sokuvalwa kwamanzi ngokuphangisa.
Siyezwa sibili lathi abantu bakhala bakhala kodwa lathi sihlangane lakho khona lokhu ukuthi ekuseni sithi siyavuka sithola kulamanzi. Kodwa thina sebe sikwazi ukuthi amanzi ahamba kulelanga lakhona esathi ngokuthi cancelile 24 hours. So manje kathi sesimangala sesiphonga ukuthi sebona sokuvuka kungela manzi. So yikho sesihlangana lakho kuphela khona lokho kungani kuyasikhathaza sikwazi ukuthi manje senze njani ngoba la manzi asigcinanga thina ezindlini. So sesicabanga ukuthi le mkhuhlane ingaba khona ngoba akula manzi ezindlini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi impilo yezakhamizi zakobulawayo isihlala isengozini ngokuhlala amanzi evaliwe okulakho ukudala imikhuhlane.
Vele ukuswelakala kwamanzi kubulala abantu izifo ezinjenge-dysentery, i-cholera, izihudo nje ngokuhlukahlukana kwazo zihambisana lokuswelakala kwamanzi endaweni. Ngakho-ke ukhansili kumele abone ukuthi amanzi ayenele abantu kuso sonke isikhathi njalo afike ehlanzekile. Kodwa-ke indlela eqondileyo yokuthi kuze kulungise udaba lwamanzi kobulawayo yikwakha amadama amakhulu lokudonsa amanzi kuzambezi ukuze kungabuyi kwenzeke khona lokhu ukuthi abantu babesifa ngale ndlela.
Umanisipala wakobulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi kanye lempompi ezindala ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo okugcina kubangela ukudubuka kwempompi lezi esezigugile kugcine kuhlangana amanzi alengcekeza aphuma eza mbuzini lawo kunatha. Uhulumende ngakwelakhe icele uthi uphakathi wohlelo lokuncedisana lekhansili yakobulawayo ukutholisa amanzi ahlanzekileyo ngokufaka impompi ezintsha ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo olubiza amachumi amathathu lasificamine mibili ezigidi zamadola emelika yesikwelede abayiphiwe ngabebhanga le-African Development Bank. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.